kodwa yilo lithi elikhulu kakhulu. So ungathola ukuthi lapho kuthiwa khona amanzi ayangena ngezindlini, kuyabe kubangelwa ukuthi ezinye izindlu bona yiba bayakha kubi, bayaphela lapho okuhamba khona amanzi. Ithi ngathi baqondana incelesi ihutha bafake izindlu khonapho. So izindlu zomuntu ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanzi. Ikhansili yona iyazama ngamandla ukuthi abantu labana baphume. Ayisithi ngendlela abahlalisana ngayo bona yikho kubenza ukuthi bebe le problem. Ikhansili ngaleso sikhathi engingeyona yayivele ingekho befakana khonapho. So bathethi ikhansili iyazama ngamandla ukuthi akhiphe kwenzela ukuthi amazwi lana ahambe. I think i-council le-government iyazama ukuthi wakhiphe. Manje abantu kungasebehlezi ukuphuma kwabo kakulula kunzima.
Kodwa kwezinye indawo-ke uhlupho lolu lunjani?
Okunye sekubangelwa yikuthi lama-drainage ethu senza ukuthi izulu ngavele limivini singananga kakhulu. Sokuhle kugcwala amanzi sehle kutume siyangena ezindlini zabantu. Kuyatholakala ngoba le zulu leli futhi libuye abantu bonke bangacabanga ukuthi liyabuya izulu eliningi kakhulu ngoba kakade kuthisa kwezulu yethu. So kwesinye isikhathi liyabajuma abantu bangaphidheyanga. Kodwa-ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yibona ababehlalele endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapho.
Abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo, njalo kuba njani kusimo lesi sama-sewage?
Nxa izulu sina kanje abantu sili ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo nota e-county park, hhayi lethu luluningi kakhulu amanzi abengasikho emadimu. Then ukuhlalisa kwezulu, hhayi le nkulumo sezihlukulwa kwabantu ezivoraneni sokukalutshwana ngenxa yokuthi amanzi bayakhongozela bayathola sibili. Kodwa hhayi kuba ngcono ikhansili layo izama sibile lapha nalapho amanzi abengasikho, kodwa izama ukumiramira. Then uhlupho esilalo lwamasuwa hayi luningi kwesinye isikhathi anti amanzi ngabuya lapha ame maningi ayatutuma acine ethini esengena la hayi bayakhala sile into yakhona ngamasuwa njengathi thinati njengama-resident bayaripota kithi thinati sihambise kukhansili ukhansili ayihambise khona ngathi kuma-technocrats. Uhlupho lwamasuwa sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi ukuthi government kumbe ngangenela ukuthi dinge ama-private angecala lama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobe amasuwa.